kodwa ke singazi njengoba kusase kutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizokhangelela mhlambe sibone eminyaka ukuthi nqa kusiyaphela umnyaka indlela noma ama announcements azabe ama changes azabe sekhona ozabe yenze yapi laphi kodwa kwakathesi usaloko esaqhubeka njalo nje ngendlela umama wakhe ayequba ngakhona akakabi lo mehluko otheni esesiwubonile
kuyona indaba le yokubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqakathekile yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlambe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i 30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa ke i 70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe lebhilithani eligxile kiko kakhulu ngoba uqueen yena ngokwakhe esaphila wayengu-queen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala nangendlela kade beyimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawa abathatha badonsela esakeni labo le-Commonwealth kube sekusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula laphana ukuthi ngumnyaka ka-1986 uCharles wayelokhu esathandana noDiana kodwa-ke wasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Kamela lo osengunkosikazi wakhe kathesi kodwa-ke ngaleso sikhathi uKamela laye wayesayendile kwenye indawo lapho ayende khona okwenza ukuthi kwehlise isithunzi kakhulu into le engazange yaphatha kudla uQueen yingakho uQueen kwathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi aze bavumele abanike license yokuthi baqhubekele phambili ngomtshato wabo yingakho abantu nxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama-relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngitsho lobukhosi bakithi thine esintwini sakithi nxa ukuthi uze ube ngumuntu wasesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani yingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele nxa ukuthi mhlawumbe sechiyele umhlaba kodwa nazange konke lokhu kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube yinto ayihloniphayo njalo ukuthi abe yisibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe ehambe ngene emzini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uKamela Rice ngaleso sikhathi wayesayendile yikho wazothi uCharles White esehlukanelo Diana yilapho agcina khona esesenza konke okusemandleni ukuthi atshele uKamela Rice ukuthi akathiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uWilliam uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nxa ekhangela uKamela ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uKamela nguye owayengenelela emtshadweni kayise nonina babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lo mama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezizasenziwa ngubaba wakhe loKamela.